Endabeni zethu lamhlanje. Umanyano wetajamuka sesijikile usa udaba lokwalelwa ukutshengisela kusasa ngamapholisa emthethwandaba. Inhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations ithi izakhulumisana lohulumende phezu kodaba lokuphiwa amalayisensi emisakazo yezabelo kulandela imbiko ethi uhulumende usethandabuza ukupha amanye amalayisensi. Ukusetshenziswa kwamakhadi ebhanga kufika kuzinga eliphezulu. Sikhangela ukwakhiwa kwe-mall eGodini ngoBulawayo. Ku-Live Talk sixoxa ngohlelo lwabasakhulayo abavela izwekazi le-Africa abagoqela abeZimbabwe olwe Mandela Washington Fellowship phambilini komhlangano wabo lo mongameli Barack Obama kusasa. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-8 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-12080 lo 15775 kHz ku-short wave. Inombolo zethu ze-WhatsApp zithi 001-202-465-0318. Sitholakala njalo ku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele.